Umnumzana Ndodana Ndlovu wasuka eZimbabwe ngesikhathi impilo iqala ukuba munyu lapho uhlelo likahulumende lokwaba umhlabathi lusensikeni yokubhidlika komnotho. Wasuka seseyimpohlwe leminyaka yamachumi amathathu kodwa ngemva kweminyaka elithumi lanhlanu sesiba likhehla labantwana abathathu bonke bezalelwe kule Botswana. Uthi wathola unkosikazi wakhe kule Botswana bahle bachata ngakho kuphindela ekhaya akukho enqondweni yakhe.
Kukhona esingathi thina i-lost generation. Abantu abaphuma eZimbabwe kudala, mina I'm one of them. Mina ngasuka number of years ago sengathatha lapha, I'm married ngilabantwana. Abantwana ngama citizens eBotswana, abaze ekhaya, they've never been there. Lami futhi ngicabanga ukuthi ngibuyele ekhaya, angizibona ukuthi I could still ngiqalise ukutshaya ngidinga umsebenzi ngenzeni. Futhi
uNdlovu uthi akuthembisi ukuthi isimo somnotho weZimbabwe singalunga esikhathini esifitshane esizayo, ethi noma kungaba le nguquko ingqondo yakhe ayisaguquki.
Futhi umkhono weZimbabwe, there's no chance ukuthi ungalunga anytime soon. Akuthembisi ngisho. Okunye futhi ukuthi sengikhona, yikho lapho sengitshela ukuthi at my age angeke ngiqalise ukuthi ngithi ngizabuyela ngekhaya. So kumele nje ukuthi ngiqhubeke nje ngakhela abantu abami something that abangathi labo sebekhulile bethole lokho kukhona.
Umnumzana Ndumiso Ncube yena wafika nabazali bakhe seyingane kodwa usenelise ukuqeda izifundo zakhe zaphezulu njalo usethole umsebenzi. Uthi angaze azame ukuya ekhaya, uzibona esephindele ngemva kwesikhatshana ngoba inhliziyo isemuva.
Inkinga ngokuphele elizweni leZimbabwe ukuthi uyazibuza la ukuthi khona ngiyaqalisa njani, ngiyaqalisela ngaphi, umsebenzi awuthola ngaphi. Njengoba sesihlali iminyaka emide sikhona elizweni leBotswana. Noma isikhathi sivakatsha kubo Christmas lapho yafika uhlala amala ngamabili amathathu vele uzibona usungasira plan ucina usuphenduka ngapha futhi eBotswana.
Uqhubeke sithi usedale uhlobo njalo wenze labangani lezalwane zeBotswana ukwenza uqondo ukubuyela ekhaya ube khatshana.
Ukubuyela ekhaya eZimbabwe ludabula ungazathi lunzima kakhulu ngoba sesihlale lapha isikhathi eside sesidlubuzalwa ubudlelwano labantu balapha lebantu bendawo yakhona. Njalo abanye sesingamatswana kufana lami nje ngazivira khona phansi amncane nje athi sisenze indoda endala ezisebenzelayo asagcinwa ngabadala labo sebezidlalile emzini wabo sebeyakhile khona apha eBotswana.
Kodwa kulabanye abafana lo mnumzana Andrew Mafa abathi hayi okwabo ngokwesikhatshana ngaphandle kwelizwe ngoba ungaze uye kuphi ekhaya kusekhaya, nango isingisi sithi home is best.
Sekhaya esikulandileyo lapha ikuzodinga ukuphila. Nxa umuntu engathola indlela yokuphila ekhaya uyabuyela ekhaya ngoba ekhaya yikho lapho ozalelwe khona, yikho lapho okhulele khona. So lapha sizodinga ukuphila ube.
ELeBotswana selibone inani labavela phandle kwelizwe abatshada lezizalwane liqonga njalo abanye badinga incwadi zokuhlala unompela zingasaphindeli emakhaya azo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungele eBotswana.